Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 Ncwabakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu-PF lithi zahlolisisa imbadalo yokungena kukhetho lukamongameli lokunye okwethulwe yiZimbabwe Electoral Commission. Igqwetha elilwela ilungelo loluntu lithi abakhuluma ngokwethulwe yiZEC kumele bengagijimeli emthethwandaba. Namhla sixoxa lo-ajenti Ajira Sawu wadlala umdlalo wenguqu okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Ibandla lezanu-PF lithi lizahlolisisa okwethulwe yikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ekhuphule imbadalo yokuncintisa kukhetho lukamongameli yafika kunkulungwane ezingamajumi amabili zamadola emelika $20,000 umuntu munye ngamunye. IZEC ikhuphule njalo imbadalo yokuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lokunye okuthiyeneyo. Umnumzana Tafaza Mgwadi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu-PF uthi basahlolisisa udaba lolu.
We have not sat down as a committee or from the Directorate of Elections so far in the ruling party to deliberate on that decision in terms of what it means for us. But and we have not been able to probe the wisdom or lack of fit for the decision that has been made thus far. So we cannot say we disagree with it or that we agree with it as yet.
Asingahlali phansi njengebandla sahlolisisa udaba lolu lokuthi bakwenze njani. Asingahlolisisi ukuthi kulesi sindo kumbe haji. Singeke sajoke ukuthi sivumelana lakho kumbe haji. Sahlala phansi sikhulume ngakho. Mina ngilapha njengomuntu okhangelane lokwethulwa kwemibiko. Ngakho ke angikho esikhundleni sokuthi ngitsho ukuthi kuzahamba njani. Inkokheli yebandla yiyo eza kujo ukuba sithini ngalokhu. Kuzakwenziwa konke lokhu sesikhulume loZulu.
I've seen, of course, rush the engagement and the commendation from the opposition groups and civil society saying that decisions are frivolous. I don't know exactly the reason they are putting forward for that. But for us, we haven't made a substantive decision to that. Once that decision has been made, we'll communicate to you that we respect decisions, we respect positions taken by the Zimbabwe Election Commission as an independent referee.
Sengizwe amalunga amabandla aphikisayo la kunhlanganiso ezizimeleyo besithi kubi kakhulu okwethulwe yiZEC. Thina asingafiki kulokho. Siyakuhlonipha okwezwe yiZEC ngoba yikhomishini ezimeleyo. Asifuni ukukhuluma lokhu okwethulwe ngabanye abantu. Asifuni ukuthi singenele lokhu okwenziwa yiZEC. Nxa kuza kuba lokuxoxisana sizakhulumisana ngakho. Nxa kuyukuthi benze into ebukekayo, akula nto esingayenza ngakhonokho.
If the reasons for that decision are convincing and persuasive, of course, as a party, we will not have problems with that.
Umnumzana Tafaza Mgwadi ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu-PF. Sixoxe njalo ngodaba lolu. Lo mnumzana ngokuchasa kakhulu igqwetha elwela ilungelo loluntu njalo okubandla le-CCC.
Izimali lezi vele umuntu nangena kukhetho, I'm sure kuba lama-fees akhona nje, ama-administrative fees ukuthi ungene laphana okuvumela ukuthi baprocess izinto lezi eziphosiswayo i-election irandi. Kodwa nxa imali leyana izifakwa iziba imali eningi kangako, sibone ngazani kuyavalela abantu abaningi, abalaleli abaningi abahlezi ezindlini khona lapho abanayo i-20,000. Lami nginje kumatapulu kithi i-20,000 xa uvuluma ngu-president ayilayo, asomali ongapho nguba layo. Yona i-1,000 ungatathi i-1,000 uyayithatha ngapho laphezi kulukhulu kekubunje. So ngezinye izindlela imali le iningi kakhulu okungangokuthi ivimbela abantu ukuthi bangenzise. It's not a reasonable amount.
Njoba kunje ubona zani abantu bangeke baluthatha udaba lolu balufake emthethwandaba? Nxa bangalufaka emthethwandaba banganqoba yini kumbe kungehlula lokho?
Okwakathesi awungeke uphonge ukugijima uye emthethwandaba. ungakafika emthethwendaba kumele sikhangele ukuthi i-tetal instrument singabhalwa i-vet i-tetal instrument izala kumele siye eparliament unfortunately siyaqansa ukusebenza singakaphuthi i-proces ye-parliament so kumele within 3 months kuze ngingenele eparliament i-tetal instrument lesiya eparliament laphana kumele siye kucommitte yama-MP okuthiwa i-PLC parliamentary legal committee okuze bahluza imithetho bebona ukuthi ayiphuli i-constitution njalo ayikho unreasonable nezinto ezinjalo i-PLC ngiyabe ngikhangelele mina ukuthi ikuphithe ukuthi i-tetal instrument lesi izimali lezi i-expenses zi-unreasonable nxa kungabehlula sele sikhangelele ukuthi iparliament layo ikudibhethi ku-raise kodwa umthetho lowo ungangena eparliament njengoba sisazi ukuthi bangaba khona eparliament abakubona ku-right kona lokho bethi hhayi ama-1000 a-right kungadlula eparliament ngibona ngani kuyasekungachallenge emacourt sisithi thina imali yakhona ilengi kakhulu yimali edlula umkhandlo is-unreasonable so if it's unreasonable iyenqabela abantu abaningi ukuthi bangene ukhetho lama-elections therefore it was all like breach the constitution ngoba wonke umuntu une-right to participate in elections and in politics so that right to participate in politics is being breached by those unreasonable fees
nxa sesikhangeleke lizaxoxa ngalo udaba lolu edala lephalamente ubona njani kuyabuya nini i-statutory instrument leyo libe selikhuluma ngayo
i-statutory instrument leyo njalokuthi unanzelele khonapho Gibbs ukuthi njengoba i-statutory instrument singavele siyisayina ngominister it becomes law okusho ukuthi ama-by-elections lawa azayo la ukuthi angasiboni ngokwazi sona i-statutory instrument kuyabe kuhlilabe ngisibonile ngoba ngingakhutha something but okusho ukuthi nxa kuyukuthi siya-apply with immediate effect angisekaphilisa ukuthi singe sika-2023 kumbe si-apply with immediate effect ngisakhangela mbono ukuthi nxa kuyukuthi si-apply with immediate effect singawa-affecta abantu abakuma-by-elections kodwa nxa kunge sika-2023 by the time ukhetho nayalufika ngibone ngazani iyabe zidlulile kubhala eparliament soke sesiyihlafulele indawo yakhona esijhile sesikwazi ukuthi kumi njani sesenze nama-decision labo abafuna ukuthi baye emakhoti sebenze nama-decision ukuthi ba-challenge nxa kuyukuthi bafuna uku-challenge kodwa ngibone ngani indawo enjalo iya-challengeka ashila phezu kodwa ngesikhathi sakhona maybe after isihambeli kuyama-processes zonke then iyabe singa-challengeka bangaqhubeka befuna ukuthi kungene kunjalo
kodwa siyabona ukuthi vele ibandla le-ZANU-PF lizibambe esidukwini edala lephalamende so ungaze kungene khona ngale ubona ngani kungaphumelela
sekusiyawel lakho phela laphana akhona ama-members of parliament lawo you know ayezanu-PF angikhona ukuthi laba akujabulela loko kwama-$1000 kodwa by the same token siyakwazi ukuthi ama-parties ayawipha amalunga awo ukuthi avote ngendlela ethize ngenxa bengavumelani lakho uyafoswa kuphela ukuthi uvote ngaleyo ndlela mina mbona ngala masizi lawo kodwa-ke due to public outcry and public pressure kumele ehliswe lijana afike ebangeni elikwezimele
umnumzana kucakaphulu ulwela ilungelo loluntu njalo ukubandla le-CCC besixoxa laye ekobulawayo singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi bazimisele ukwehlula ele-Russia empini esizafikisa inyanga eziyisithupha uthi kulabanye ababemcebisa okungaqedakaliyo labanye balokhu befuna ukuba behlule ele-Russia kusenjalo unkosazana Daira Dugin indodana kamnumzana Alexander Dugin ufele emoteni edubuke izolo kwele-Russia uyise uthakazelelwa ngumnumzana Vladimir Putin umkhokheli wakwele-Russia ele-Nigeria lithi lizavala imisakazo engama-52 yehluleka ukubhadala amalayisensi i-National Broadcasting Commission ithi izikwelede zemisakazo lezi zemisakazo le sezedlula izigidi eziyisithupha zamadola emelika $6.2 million.
Senana masiva
wenziwe
manje lo baba mkhulu
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokwenzakale kwaZulu inkosi uMisi Zulu Zwelithini usengene esikhundleni lesi okusemthethweni bebegcwele abadabuka eZimbabwe esigodlweni senkosi wakhangela amankengane Royal Palace kwaNongoma omunye walabo ade besemcimbini lo ngumnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
sibone kuqakathekile ukuthi lathi siye kuba yingxenye yomkhosi omkhulu kangaka lapha kade kungeniswa isilo sesizwe samaZulu esibayeni kunengi esikuhlomulileyo lapho sibone khona ukuthi amasiko akhutshwa kanjani njengoba liyakwazi ukuthi isizwe sakwethu lesizwe sakwaZulu yizizwe ezilomlando osuka kudala kakhulu ngakho ke kuqathekile ukuthi sibone ukuthi ezinye izinto zenziwa kanjani njengoba siyazi kuma nje kulezi nqoshunqoshu laphana endlunkulu nesethemba ukuthi ngelinilanga abathintekayo bazaphuma nesixazululo ukuze isizwe laso sikwazi ukuthi sifanele ezinye izizwe engizibona leyo laphana kade zimenyezwa njengezizwe ezilokhu zisaqhuba amasiko azo sithembe nempela ukuthi okukhona laphana bazokuxazulula ngendlela ezakwenza ukuthi isizwe siye phambili
uNgwenya uthi
kunenge sikufundileyo futhi laphana ngendlela eyisimanga okuzakwenza ukuthi lathi singadideki uma sesihlangana lezimo ezifanayo okunye nje engingakutsho ukuthi asifundeni bakwethu ukuthi siqinise nobudlelwano nabanye abayizizwe esazi kahle ukuthi udlelwano bazokusuka kude nesizwe sakwethu ukuze nathi kusasa xa silenkinga noma sile mkhosi efanayo labo basincedise ngoba njengoba sihamba sisiye emhlahlandlela nje mhlakatheni abantu bakwaZulu bahlale beyingxenye yemigubho esibalayo kwelakithi yingakho lathi sithe kuqakathekile ngempela ukuthi lathi siyobamba iqhaza kulo mkhosi okade ukhona izolo
umnumzana Bonman Khumalo isikhulumeni senkosi uBulelani Lobhengula wakhethwa umdeni wakoKhumalo ukuba abe yinkosi yamaNdebele laye ubesemcimbini lo
bekukuhle kakhulu kugcwele kuze sisabeke abantu bebeyinhlabathi ingenile inkosi esibayeni kwenziwa lelo siko kuthiwa yikugcocwa kuhambe kahle kakhulu kodwa kangibonge ukuthi siphumelele ukuya ngaphandle nje kokuthi inkosi yakithi uBulelani Lobhengula kaMzilikazi kaphumelelanga ube lezinto eziqondene lelomndeni abezilungisa kodwa ngiyile mina ngaya lamfowethu ayanda labanye lebutho lebutho sithole ikhumbi yathwala ibutho ukuthi liyefunda ukuthi kwenziwa njani kwaZulu sithe sifika basimangalisa basinikeza inkomo beyinikeza ibutho lakithi lazihlabela ibutho ladla bayithwala amantshontsho beza lawo egoli kwaba mnandi kwaba njeya kodwa uhambe kahle kakhulu mhlonitsho njalo siyithandile indaba yokuthi bekukhona amangoni avele eZambia avela eMalawi namakhosi avele eTanzania kula makhosi avele eDRC kwekulommeli wenkosi yaseNigeria bekuhle kakhulu mhlonitsho into esiyithandileyo futhi enye ukuthi abantu bangaphakamela into yabo izinto lezi ezingasoqiniso abantu abazivekayo into yabo ivele yehlule yikho ke sithe sizweni ake siphakameni ngaphansi kwenkosi yakithi uBulelani Lobhengula kaMzilikazi onguye owethulwa ngamantungwa esizweni nasezinduneni ke siyekele lezi ezinye izinto abantu abazivekayo
akwaziwa uba izagcotshwa nini inkosi yesizwe sikamthokazi
salulandela
iwona umsizi
salulandela
nanku esilethulela khona namhla kusigaba sokholo lwesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSisho. Ngiyakholwa sibe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje.
Bengifuna namhlanje sikhangele kuMateyu chapter ka 6 verse nga 2. Ithi yona ngakho nxa unika isiphiwo ungakhalisi uphondo phambi kwakho njengokwenziwa abazenzisi emasinagogeni lasezindleleni ukuba badunyiswe ngabantu. Iqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Lumbhalo utshengisela ukuthi uNkulunkulu ukhangelela ukuthi nxa uphila impilo yakho esiKristu ube ngumuntu ophila impilo yobupho. Siyakwazi ukuthi kuke kwaba lenkulumo eziningi abantu bebuzana ngokwethumi ukuthi kuyadingakala yini ukuthi umuntu anikele okwethumi yini ebandleni. Kodwa sinanzelela lapho ukuthi uJesu nxa ekhuluma esithi ngakho nxa unika isipho kutsho ukuthi uvele ekhangelela ukuthi nxa wena ukuphila ngumKristu lolu daba lokunika lokunikela olokuletha izipho olokunikela ingcebo yakho luba ingxenye yempilo yakho kuba indlela okhonza ngayo uNkulunkulu. Siyananzelela ukuthi uPaul uyakhuluma ukuthi nxa abantu besiye bandlene church kuyamele ukuthi enhliziyweni yakho uzitshele ukuthi ngizokukhipha okungaka yipho ngiyakuhambisa endlini yenkosi angisoze ngihambe nje izandla zilena. UJesu sinika umlayo oqakathekileyo ozayenza ukuthi ungazukhipha imali engakanani nxa ungakulandeli kodwa kwenza ukukhipha kwakho kube yize. UJesu ukhangelela ukuthi ulungiselele ukuthi nxa usiye bandleni ube lesipho ongasinika uNkulunkulu. Leso sipho sisho ukuthi uyabufuqwe ngomunye umuntu kodwa uthando lwakho olokuthi uyamthanda uNkulunkulu nxa usiya kumaphambi kwakhe uhamba uphethe olunye ulutho kodwa lokhu kupha kumele kube phakathi kwakho loNkulunkulu. Abanye abantu abanikeli ukuthi banikele ukuthi babone nguye uNkulunkulu kodwa abanye abantu nxa besipha bayefuna ukuthi abanye abantu babone ukuba yena upha okungakanani. Ngakho-ke lapho uJesu uyasitshengisa ukuthi nxa usuyenze njalo usubukwa ngabantu awusabukwa nguNkulunkulu. Ngakho lesi sipho lesade kumele usinikwe nguNkulunkulu asoze sibe khona ngoba usutholile isipho sakho ebantwini labo abakubukayo. Kuyini okungenza ukuthi umuntu efuna ukuthi abanye abantu beze bebone ukuthi yena unikela imali enkulu engaka akutshengise egcekeni emuntwini wonke? Kutsho ukuthi udubo lusuka lube khona. Yilolo esingaluthi khona ukuthi umuntu uyabe efuna ukuzibonakalisa ngoba ezigqaja uyabe uhlezwi ngumoya okuziphakamisa phezu kwabanye abantu. Ngakho-ke ukunikela kwakho kusebenzisa njengendlela yokuthi uziphakamise ube ngcono kulabanye abantu. Awunikeli ngoba ufuna ukunikela ukuthi ube nguNkulunkulu ngoba ukuthi uNkulunkulu umthokozise, kodwa unikela ngoba ufuna ukuba ngcono ubonakale phakathi kwabanye abantu. Isigaba sonke sihambise kumi sibabaza ukuthi lo ngiyokhiphe imali edlule wonke umuntu. Ngakho-ke uJesu uthi nxa sowenze njalo umvuzo wakho kumele uthole uNkulunkulu awusowukuthola. Ngiyathemba ukuthi sizaqalisa ukucabanga nxa sisiye emabandleni ukuthi kambe yisiphi isipho ongasithwalela uNkulunkulu.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni baba, sibongile namhlanje uSisho ukuba uyinkosi osipha zonke izinto. Ngakho namhlanje siyathandaza ukuba usize sibe ngabantu lathi sizakwanisa ukupha nxa sisiza ekukhonzeni ithe sizakwanisa njalo ukupha kulaba abaswelayo. Siyathandaza ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungatshela kusasa. Wenze imidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders elidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenzele iTriangle nge-1 kanye namhla emini emdlalweni odlalelwe enkundleni yeKipo. Ohlohlele iqembu leHighlanders ngumgadli uStanley Ngala ngehlandla lokuqala elo mdlalo. Kweminye imidlalo yenkezo yeChibuku edlalwe namhla, iqembu leDynamos linqobele wawa nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni yeNational Sports Stadium, njalo ohlohlele iqembu leDimbare nguTrevor Mavunga ngehlandla lesibili lomdlalo. Emdlalweni obusenkundleni eluveve, iqembu leBulawayo Chiefs linqobele ze-PC Kariba nge-1 kanye, njalo lihlohlelwe nguBilly Veremu ngehlandla lokuqala lomdlalo. Iqembu leManyika Diamonds lona litshayele yada nge-2 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeVengere. Amanye amaqembu adlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano ngemva kokunqoba kwemidlalo edlalwe ngomgqibelo ngabalisayele Chicken Inn lona elinqobe leHarare City nge-2 kanye, eleFC Platinum lona elinqobe leTenex nge-2 kanye, eleBlack Rhinos lona elinqobe leCapes United nge-1 kanya, kanye leHerentals lona elitshayele Nkezi Platinum Stars nge-2-1. Imidlalo yesigaba esilandelayo izadlalwa ngenyanga kaMfandula.
Silokhu sikwezemidlalo, namhla sixoxa lo-agent Ajira Sawu wadlala umdlalo wenguqu okumangalisayo. UJoseph Njanji usethulela lolo daba.
Uyajeni sawu usebenzela iqembu leBulawayo Chiefs, njalo nguye oqeqetsha iqembu labasakhulayo elincintisa kusigaba seBulawayo Province Division 3. Usawu utshele iStudio 7 ukuba umsebenzi wakhe ngokukhulisa amajaha lawa ukuze alungile ukudlala kusigaba saphezulu eseCasilaka Premier Soccer League.
Abafana mentally laba, i-target yethu is for them to play one good football, babe technically and also tactically sound, because into eqakathekileyo kibo bona vele it's not about playing in Division 3, it's about understanding i-philosophy yelokuzane yeBulawayo Chiefs, ukuthi bakhangelelene ukuthi bebe nama-players that are technically and tactically good and also physically strong and also psychologically. Bafundiswa ibhora, ukufunda ibhora kumele badlale kuhle, bahlohle ama-goals more than their opponents and win more games than their opponents. Obviously if they do that, we're going to win the league, but it's not our target as a club.
Usawube ngumgadli okwazi ukulitshayela emambuleni ngesikhathi edlalela amaqembu abalisayela eZimbabwe Saints kanye leqembu elimela isizwe lama-Warriors. Uthi osekudale ukuba kungabi labagadli abatshaya eziwayo kulezi nsuku yikuba abadlali basuka bexotshe impala ezimbili.
Abadlali, I think kathesi nabo kumele baziyo uyi-challenge ukuthi xa usazakala ngokuhlohla, you should take pride for into oyenzayo, uziqhenye ngayo, uyenze kuhle. But now ngibona ukuthi kuba li-challenge in terms of in consistency lokuzeli-performance yabadlali bethu kulezinsu. I think kuya ngani ne-professionalism, so angila ama-facts, but ngibona ungathi nxa izinto ezinjani ezi-contributor towards that, if ukuthi ama-players and now they are blowing hot and cold, kusho ukuthi what they are doing outside playing football kusho ukuthi maybe kuya affecta i-performance.
Usawuqale uqeqetsha ngemva kokuba iqale lakhe iqembu ayelethe igama elithi Rising Stars Academy eminyakeni edlileyo. Ngemva kwalokho usebenzele amaqembu abalisayele Ntaba Zinduna, eLebantu Rovers kanye leqembu labafana baleminyaka engaphansi kwe-15 elimela ilizwe emdlalweni wenguqu. Uthi yena isifiso sakhe ngesokuba abadlali asebenza labo bagcine bedlala emazweni aphetsheya kolwandle.
Sikhayelele ukuthi ngiproduce ama players azadlala kuhle bakhompithe kuligi bahambe ngaphandle kwelizwe bayodlala, yikho kule mali ikhona. If they are good players, iBulawayo Chiefs ngibona ngathi banikeza i-platform yokuthi bashowcase. Nxa kuthi bayenze kahle, mina ngithandazela ukuthi badlale and go beyond i-first team yeBulawayo Chiefs and play in Europe.
Iqembu leBulawayo Chiefs elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 3 libunjwa ngabadlali iningi labo abaleminyaka engaphansi kwamajumi amabili abangazange bambone idlala usawu, kodwa ukuthi bayayazi imbali yakhe emdlalweni wenguqu kweZimbabwe.
I'm sure sike sobatshela wonke umntu onakathi sula ule phone xa ukuthi kukhona uyabona ngathi sintshela amanga siyamtshela ukuthi aguqe athole ama-facts ukuthi ukhotshi wambani. I think that is also motivated them enough. They are trying hard considering i-age esilayo kathi ukuthi kukhona we coming from a 2-year lockdown. I think wa-affecta i-development yabo, but we are slowly getting there. I think with the time and i-platform for them to showcase their talent, I think they can go. places.
Usa uqale udlala ibhola eselokuchini lephumbula North lapha akhulele khona idlalela iqembu leyingwe uCrackers. Uqale udlala kusigaba saphezulu edlalela iqembu leZimbabwe Saints njalo udlale uqembu lesizwe lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili nantathu eliphatheke kumncintiswano weAll Africa Games oqhutshelwe elizweni laseEgypt ngomnyaka ka-1991. Lelo qembu belinabadlali abaningi abacine bedlalela iqembu elisaziwa ngokuthi iDream Team ababalisa uPeter Ndlovu, lomfowabo Adam, uVitalis Dagawira kanye lonozinti uKarim Abdul Karim. Usawuke wadlala elizweni laseSwitzerland njalo ekuphendukeni kwakhe ekhaya udlalele iqembu leDynamos wasesiyathatha umhlalaphansi edlalela elizweni leSouth Africa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Omanje sike sizwe ezomculo.
Sanibonani, ngiyalibingelela nonke kuStudio 7. Nibingelelwa ngumlungisi iVictim kwezomculo. Igama lami lokuzalwa ngumbonisi, isibongo sabomvundla, ngizalwa lapha eDadamjene Line. Endimeni yomculo ngifike ngo-2019 ngakhipha i-album yokuqala ethi Uphu Mama, ngayethulela abantu bajabula. Ngaza ngo-2020 nge-album ethi Umona. Ngo-2022 angikhiphanga i-album kodwa ngikhiphe i-single track no-music video elengoma ethi Sigcwele Kwamanye Amazwe Asithandi, senziwa yikho ukuhlupheka lokho. Isihloko sengoma sithi Intuthuko. Lapho bengihamba khona lo mlandi weTshitshi and Majozi, kungabaculi engisebenze nabo kuleyo ngoma, umculi waseNkayi umlandi uMajozi ngangakithi naye eCholoswa. Umculo kamlungisi iVictim uyatholakala ku-online. Uma ungasecha uthi umlungisi Uphi Umama uyokuvelela i-album ka-2019 iyavela lapho online. Bese kuthi la amanye ama-album asatholakala na kuma-CD, atholakala ama-CD kule number 0653618190. Ayatholakala kakhulu lapha eGoli, ayatholakala. Umusic video kuTikTok iVictim 161, uyakwazi ukuyithola imusic video yeVictim uzibukele laphana. KuYouTube umlungisi iVictim. Ngikhonzele zonke izihlobo zami, ngikhonzele bonke abangilalele ngalesi sikhathi. Ngithi mase ngiphuma ngikhonzele ubaba lo mama lapha koBulawayo, ngikhonzele nabo bonke omalume bami lapha koBulawayo. Ngithazande insuku zabo zokuphila emhlabeni.
Siyabonga kakhulu ke jaha lekhaya ongadinwa lokusasa. Singakehlukana isihlobo, sike sikhangele inhlobo zezinye zezindaba ebesilazo. ibandla lezanu-PF lithi lisahlolisisa imbadalo yokungena kukhetho lukamongameli lokunye okwethulwe yiZimbabwe Electoral Commission. Igoda elilwela ilungelo loluntu lithi abakhonona ngokwethulwe yiZEC kumele bengakhithimeli ukuya emthethwandaba. Namhla-ke kwezomdlalo wenguqu ngesilo agenda jira sawo siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisa umthombo Sithemba uKips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.